Loka nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo zithi inzuzo eziyithola emasuwe dumpsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo uthi wazithola esesimeni lesi ngenxa yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Adinga umsebenzi ngawuswela yinto angeza ukuthi ngele khonapho
ngabe into besala zenze yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzile ukuthi sibona lamagambosi emagilovisi.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi okudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi sitole imali yalapha isitole asizofika uthenga nje uzithengele ukuyi-10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitheko beziningi nje walizibonela nakukazi kuyalahlukula kwamazambi. Lokhu yinto ezidadelwa amazambini lezi. Zobuye zigcwele imoto ekhanzi afika zalahlelwa lapha. Angikuyaphemumi cream donut konke pita what vele kuningi amazambane bathi badobhe badobha abantu. Izinto isitheko zenu nasiyane samvile lapha. Endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha nathi yabona amabhodlela ngiyathengisa kade ezimbimali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha wokuthiyeneyo endaweni le ngumnumzana Jabulani Ndebele osaleminyaka phose engamachumi amabili ekulindawo uthi kala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha uthi akwenelisayo yokunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi impilo inzima le, impilo inzima, imisebenzi asiyiboni, umsebenzi uthengiswa. Sebenza bawuthenge ngemali yikho ikweza sihle sizoyidinga na nxa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi asebenzi manje angiyitholi imali yangkhona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kala lutho oluveza lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa singalethelwa kumbe imtshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho okuyizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lo msebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala naye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemu ama-gloves, izicathulo, cloth and water, amanzi. Silamanzi lapho esisebenzela khona, sidinga amanzi kanjalo.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezinstat kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kweleZimbabwe kalela msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe dumpsite ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo eyokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngeseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.